ngiyaphenduka into eyasimangalisa sonke ukuthi khona siyaphenduka izivuka nje ekuseni sokuthi akhona selixoshwa ngumuntu ezithela nge-interim SG into emangalisayo kakhulu ukuthi kathi yena interim SG ubengaphi elaleni izinto nxa kade sithi ziyayonakala because bemele ukuthi phela erezi i-alarm nge-interim SG.
Ngezinye indlela lilokhe ligcizelela ukuthi ngempela alimazi umnumzana Chabanga kubandlaleni.
Ebandleni leli lingakhangela lizabona ukuthi khona bekunabantu abathiwe khona ama-cluster leaders and then ama-cluster leaders kube lama-first members and then kube lama-chief champions. Lelo yiwo abamsebenze labo ukuthi uhamba ekhethweni ngemlelo ka-23 August 2023 njengebandla bethiwa ukuthi ayibandla lethu alikalihlale phansi ukuthi khona sibone ukuthi khona bengalungisa njani ekukhokheleni besikhangelela ukuthi ningekase sihambele ekhethweni lolu abantu bezahlala phansi belungise-ke lokho kwabo ukuthi kulungise kubeke nasezimeni kwabutshwalane lokhu kade khala ngakho unxa yena ethi khona ulilunga lethu ehlale phansi elungise lathi kuthi asingisenisi ihambe so singahamba shithi ngiyabona ukuthi ibandla lethu lumelela linjalo.